angalisisa umumo wezomnotho, sibone ama factory angasebenziyo avaliweyo, sikhangele lodaba lokhetho leli elilokuxabana, ukuthi kuthi inombolo zakho na bazehlisile, singathi khona enxa i productive capacity iku 25% kathesi.
Akukuthi kuyatshengisa na ukuthi kulobubelo nxa sikhangele ukuthi sokulohulumende omusha.
Akutshengisi ngoba phela okwakathesi abakachazi ukuthi umthetho wabo we-indigenization umi kanjani. Laba abaletha izimpahla, abaletha lezi mali, foreign direct investment, bamelele i-policy statement, uhulumende omutsha akachazisi ukuthi i-policy yakhe, industrialization policy, yiphi, ngoba bona bathi bona bale manifesto yabo. Nxa kungachaziswa lokhu, kungekho egcekeni, kakusoze kube le production ema-industry.
Ucwaningo lolu lutshengisa ukubana abacholayo amamilazi njalo labe textile lethimba batshengiswa ukuba ngcono, bathi bona baba le growth. Ungathini wena ngalokho?
Kanti i-growth yakhona, ukukhula kwakhona kuvelaphi? Ngoba ngisho siyazi kwakuthiwa khona umumbo mbulutshwana, umumbo wakhona uvela eZambia owudliwa nje. I-production yethu yomumbo yayelutshwane, ingqolo yakula, ingqolo elungiswa lapha. Kushuthi kumbe bakhangele inguquko ekhona kuntengo, ama-price, i-value yakhona yenziwa ngokukhwelwa kwentengo, i-price ayisiwo ye-productivity kumbe ye-volume. Yikho ukubona kwami lokho.
Kodwa-ke bathi bona inombolo lezi bazithethe kumkambo we-stock exchange, ungabe ungamanga kahle na?
Abantu abaningi engikhulume labo namhlanje abade bebala, abanye bebebhala izincwadi kuma-social networks, la kuma-newspaper, kuma-internet, besithi bona kabathembi, kabaselathemba ngenombolo ezikhulunywa yisizethayi, ngoba uhulumende wakhona i-governance yesizethayo ilabantu abezanu. Kusho ukuthi bafuna nje ukukhuluma inombolo ezokuchaza nje laba ababusayo.